ekhuluma esedale lephalamende elitsha eMount Hamden, uNcube uthe uzathatha imali ukumithelo efana lokukhweza ama-targets okungena kwempahla elizweni owe-VAT okunathwayo okulethukela eliningi eyezimota lokunye. UNcube uchasisele intatha lezindaba ze-Studio 7 ngemithelo ayibekileyo esithi lokhu kuzancedisa ukuba ilizwe lithole imali yokusekela inhlelo zikahulumende.
Okunye sikufakileyo lokho kutsha stay wealth tax, ngoba siyabona ukuthi khona abanye bethu bangcono kulabanye banothile, so sihlaba abanothileyo kabancede labo abanganothanga.
Uqhubeke esithi labo abasemsebenzini yokuthengisa kumele benze lokhu belamaphepha asemthethweni esithi nxa bengela maphepha kabasenelisi ukuthenga kumankampani alungisa impahla kumbe izitolo ezinkulu zama-wholesale. UNcube uphinde watshela idayi lephalamende ukuba uhulumende usaza kwenza ukuba izisebenzi zikahulumende zenelise ukubhadala imali yepension isuka kumali ebizwa kuthiwa ngama-COVID-19 allowances eholwa ngedola leMelika. UNcube uthe iholo lemali ephansi kwamadola azinkulungwane eziyisikhombisa lengxenye 750,000 Zimbabwean dollars kayiselakho ukubhadalelwa umthelo. Iningi lithi imali eyethulwe nguNcube kayeneli, lisithi ukukhwezwa kwemthelo kuzasinda kakhulu abangabayanga. Omunye wabatsho lokhu ngomela iluveve edayi lephalamende umnumzana Decent Bhajila, yena osole ibhajethi kaNcube.
Ibhajethi le elethwe nguminista namhlanje uminista uMthuli Ncube ilwisana lomphakathi ngendlela eziningi kakhulu. Baletha imihlobo eminenginengi yama-tax. Imihlobo le yama-tax izadala ukuthi intengo yezinto ikhwele kakhulu and umphakathi yiwo ozadubeka. Ungakhangela ukuthi nxa sokulethwa i-tax yethukela kutho ukuthi abayibo abantu abazathenga lelo thukela ekucineni, abazathenga lawo madrinki yibo abazadubeka kakhulu. Kuveza mhlophe njalo futhi ukuthi nxa sokuthiwa ama-toll gate azakhwezwa emgwaqweni egoqela umgwaqo wakoBulawayo, kutho ukuthi kuza kuba lezinto eziningi.
Lokhu kusekelwe ingcitshi ecubungula ezombusazwe esebenza izimele umnumzana Masimba Kuchera, othi okwenziwe uNcube ukuza kwenza intengo yempahla ikhuphuke elizweni.
Kodwa besikhangelele ukuthi ubaba uMthuli ubezakhiphi i-IMTT, njalo ngibona njengani ukwengezelela ama-toll fees akwenzeyo. Uzaba nzima kakhulu ngoba sekusitsho ukuthi i-transport isiza khwela ukuthi bakhave ama-toll gates lama-toll fees lawana.
Kodwa uNcube ukusolile lokhu esithi uhlelo lwakhe lolu luza kwenza ukuba uhulumende athole imali yokusekela indleko yezemfundo, izibhedlela lokunye.
Atshi ama-taxi kangibona ngani maningi, ngibona ngani afakwe ngendlela efaneleyo, ngoba i-tax iphuma ebantwini isiye njalo ebantwini. Kasik ukuthi uhulumende uyathatha imali apha ngokuyigcina nje, hatshi uyayibisela ebantwini ngokugebha izikolana, ngokukwakha izibhedlela, kuthi izikolo, kuthi laba abangenelisiwe ama-disable lawo njalo bancediswa, ngithi konke kuye ebantwini, imigwaqo yonke ngeyethu sonke. So ukuthi i-tax inkulu kakhulu, hatshi nxa ngikhangele ngibona ngani silo msebenzi omkhulu kakhulu siya phambili.
Esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Liberty Moyo uthi uyethuswa ukuba impilo iza kuba nzima kumnyaka ozayo ngemva kokulalela uMthuli ekhuluma.
Thuli Ncube asekwenzile lokho kokukhweza i-taxi kuzagcina kusiphambanisa lathi njengabantu ngenxa yokuthi intengo yamagoods yabisikhweli.
UNcube wabele isilinganiso samachumi amabili ekhulwini 20% kunhlelo zemfundo ukuthi izibhedlela zithole imali engaba isilinganiso sokulichumi lanhlanu ekhulwini 15% kubhajethi ka-2024. Iningi lisola ukuba imali eyethulwe uNcube ibekwe ngedola leZimbabwe lona elivele selingasela sisindo. Abanye njalo ngabasola ukuba akazange axoxisane loZulu okweneleyo ngale budget yakhe engakayethuleli ilizwe. Ngimele iStudio 7 ngise Mount Hamden, ngimlondolozi Ndlovu.